Sika disenda baku VOA Ndebele. Vuka njani mtuwa zo mwote, siya la mwote la kumisa wa zo Studio 7 na mta molestatu mtaka 12 mtangula 2019. Hii kamalami mwokipi stube. Enda wene zetu la mta anji. Awata wanengi waka ngelewe ukuti na mta waza valilisa umoyi unkosika zimbayi chongira ichafa ya rare. Ama polisa ensita abibo edinga ngametuwa abongu. Ingwa loze zapu, heza chiwa umoyi utumiso tabengwa.
I am going to go to the next one.
Uzulu wetula okutieneyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Igovernment siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge welfare for the elderly people apa ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise.
Njengakuthiwa lihlandla lesithathu lomculo kaBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Uzulu ukhangelelwe ukuthi uzavelisa umuyi unkosikazi Zimbabwe Tswangirai Java eHarare namhla eNyarazo Funeral Parlour. Isidumbu sakhe singakathalithwalelwa elokuthini leGlenview akade eyimele edala lepalamende. Umnumzana Anderson Manyere, umlandeli webandla leMDC, wazana njalo lomdeni wakotswangirai uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe sizathwalelwa njalo esigodlweni sebandla leMDC eMorgan Tswangirai House singakahanjiswa endlini yakhe. Umoyi uzabekwa kusasa eGlenview Forest kweHarare. Amapolisa ensita abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Tabengwa zisesandleni zomqondisi weDumiso Tabengwa Foundation. Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wehlanganiso le okwamanje usebalekile kwele Zimbabwe wayephephela kwele South Africa ulandela ukwethuselwa kwakhe labanye abasebenza labo ngamapolisa ensita. Kubikwa ukuthi uHanana wazondisa iziphathamandla zikahulumende ngombiko owethulwa esilulweni sikamuyi lapho achothisa khona uhulumende obusayo esithi uTabengwa kumele afike lapho ayakhona atshele ayisilwa labo ngesikhathi sempi ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa nzima.
Nxa sikhuluma sondela vele kibo bahle bangena emoteni bahala ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabongele sikhonje lama-musicians akoBulawayo becelebrata ubabuTabengwa. So i-foundation layibile ibile tent khonapho bayikhwaba-ke bafika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingaphi ngu-director wangkhona i-foundation yenzani ngibalekeleni bebuza nje imbuzo ebantwini kade bekusitendiwe kwi-only point of communication eliyabakhona.
Libangaki ku-foundation eselicatshile?
Simu-3 ngingathi 4 ngoba unkosikazi wami lo mntwana ngoba la isebenza sonke nge-programs officer.
Yena usele eZimbabwe?
Yes, kanti umntwana mncane so kade amaphanda ama-passport kuyensukaphuma nzima. Aphuma after 1 year, so umntwana kaka-eyakhe i-passport kayikaphuma.
Licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka?
Okwanza ekusikucabangayo ukuthi ngike ngathola ifoni omunye umuntu ngendlela kade bekuzwa ngayo umuntu okhulube ngani ukuthi yena ungu-journalist but ngasengisizwa imbuzo yakho ukuthi hayi imbuzo lekasoka-journalist bebuza mayelana lesitshi engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababuTabengwa ngolwesihlanu. So kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani ibisana lohulumende sengithanda ukabafukela uhulumende. Lo munye umjournalist uke wazama laye ukuchwayisa ngendlela achwayisisa ngayo, wathola icontact e-State House ukuthi khona lovana kasangitshelanga. Wathi ukuthi umuntu wakhona uthe yena abantu be-intelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana nesipeech engasikhulumayo. So mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumelanga bangilandele bebengangenjani ba-issue kumbe ama-summons kumbe warrant of arrest or anything of that sort, ayikhona ukuthi bangilandele.
Manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena wakukhulumayo?
Yabona into eqakathekile ukuthi ubaba uDabengwa ngisebenzela isikhathi eside, even ngamalanga akho okugcina besisonke, into kade ihamba kizobe eyade sila kizobe ngizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani, bedlelana laye njani, ngiyakwazi. So into enzelwa ngazikhuluma le nto kade sengisizene kababa uDabengwa ukuthi khathesi kulamasotha, amasotha ake adubula abantu, into ezimele bengamphathi ubaba uDabengwa kule ndaba yeGugurahundi. Akuxoliswana akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye babaudabengwa njalo behlukuluzwa lingakhumbula ilanga ebhalago kwakwakhatshwa ngamapholisa. So into enzelo bengizikhuluma. So lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zipra. So kulomkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo, so mhlawumbe wawafunayo.
Ama-documents akhona akhuluma ngani?
Kunakanelwa ukuthi lama-documents akhuluma ngeGugurahundi, lama-documents awe-history ye-Zipra. Ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zipra. So bona ngokuzwa ukuthi thina siyaqoqa imbali ye-Zipra, nakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubaba uDabengwa bengelama-copies yiwe esizawasebenzisa.
Kodwa wona vele akhona yini okweqiniso?
Lokho ngenza ke ngikuphendule.
Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi weDumiso Dabemba Foundation, ubexoxa loChris Gande weStudio 7 esendaweni lapho angafunanga ukuthi asitshele ukuthi ungaphi. Kodwa ke umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Hanana.
Omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho, engifuna uzohlala kini khona le eMelika, engathi siyafuna uzolijwela eStudio 7 uzoba ngumsakazi kwerabo. Abanikafuna ukukhuluma amanga obona sedinga sokulaloko sodalokwana. Bakhona abaningi asebenza into edlula yena, abakhuluma idoda idlula yena, kanti uyibona waye bengadinga, wayezokudinga yena olo msebenzi namuhla. Nxa kuthi wena badinga abendawo angahamanga phela ema-police station angikona azivake ukuthi nangilapha siboni sibona ukuthi bazamenzani, ngoba mina kangiboni kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu sibili ongafuna ukuthi abeloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni umbe utheni. So kwana ye ngabe kungayenzakala maybe ngesikhathi esele sadlulayo lesana, but kulesi sikhathi kathesi and wes international community vele ikhangele kangaka.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Abalimi bakhala ngokudla kwenkomo osokukhuphuke intengo okumangalisayo. Namhla sixoxa lomnumzana Danishus Mlalazi ofuya inkomo eFort Dickson eInsiza.
Kathesi i-feed challenge nakwazi isimo esezweni asimanga kuhle, like yonke into iyakhwela, everything is expensive kathesi. Nakho thina as farmers kuphele nzima. Esilesifiso ngantu kahulumende ngantu ayancedisa, even especially lapha imithi lama-dipping chemicals. Abafuyi abaningi balahlekelwe zinkomo eziningi because chemicals, imithi yokudibha inkomo ingathi ayikho endawo yokushota kwe-foreign currency. So ngasingatholi i-assistance on imithi and also on i-feed. I-feed isibiza kakhulu, abaningi bayithengisa 9 years, 10 years, but abantu lapha sinasebenzisa ama-bond. So suka kube nzima kathesi abantu ku-supplement inkomo zabo. Nezulu lele lingananga, kule drought lonyaka, kule ndlala amadlelo kawakho, ngathola ukuthi indawo eziningi kathesi akusela luthi emapulazini utshani. So ama-farmers abantu azalahlekelwa zinkomo ngapha, nama-price okuthengisa inkomo aphansi compared to ama-price e-stock feed. So sekunzimeni.
Yes, ungathi wena kodwa ngesimo sakho ulenkomo eziningi sibili, zingaba ziningi kanganani khona ngalesisi?
Inkomo zami ziningi, I think over 100.
Zimhlobo bani?
Mina mfuye ama-Bremen lama-limousine, lwama-Britain wafuya ama-Bremen amhlophe labomvu lama-limousine.
Singathi ke nxa usukhangela khona lapho nxa sozithengisa inkomo zakho zime njani khona lapho entengweni la?
Ah, akathesa ama prices aphansi, especially nxa uhambise ebutcher kumbe la abathi nxa bethenga yaba control i-market and bathegi price currently ama price aphansi sibili akwenzi, but uma ungachansa lezi ezokufuya ze-breeding amathokazi, ungachansa laba abantu angaphandle kwelizwe ama-diaspora yibo abangathi bathenga ngentengo engcono because babethenga ngama-US kumbe ama-rand.
Nxa usithi intengo iphansi singathi i-kilogram liyimalini inkomo ephilayo?
Nga-avarage amaybe ngama-bond lapha babe currently nxa kungama ama-commercials la, I think currently bathatha khona la i-price yakhona is ranging between $6 to $7, 6 to 7 bond kumbe yithiwa i-RTGS yakhona le per kg i-live weight yintengo angathi bathenga ngayo, and then nxa siyikhakhasi bathatha ngama 12 to 13 bond of which mass we converter nge US dollar i-price yona le ye-live weight ingaphansi kwe-$1 mase sirate ama-US ingaphansi kwe-$1 because i-US dollar seligijimela ku-9 khonapha selikubo-8 ku-parallel market, so uzathela ukuthi inkomo zihamba nge-less than a-dollar i-live weight. Ikathi kudala kungakabi lama-bond inkomo zasihamba ngama-$60 to $2 a kg i-live weight, but ngesimo esikhona kathesi zihamba nge-less than a-dollar a kg, which means yakhona iphansi kakhulu.
Umnumzana Danisius Mlalazi ufuya inkomo e-Fort Dickson and Caesar esabelweni seMatweni South. Sixoxelaye ekobulawayo. Nanko kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi inkampani ye-National Blankets isivaliwe ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla yokuthengisa eZimbabwe lakwamanye amazwe. Izikiwi eziyisikhombisa zigqekeze endlini kasiphatheleni kobulawayo zatshontsha phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika kanye ne-R33,000 omakhalekhukhwini ababili kanye nezimota ezimbili. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umfundo Paul Mafumo ukuba ngumkhokheli wekholeji lemfundo yaphezulu ele-University of Zimbabwe kulandela ukumiswa umsebenzi kukasikamfundo Levinyagura wetheswa icala lokuthi wanika unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ongekho emthethweni. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sokwesikhathi senu kwamanje liyakwazi ukuthi kumele lenzeni, kumele lisithumezeleke imlayezelo etshiyeneyo WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Sanibona balaleli bomsakazo we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7, uncube lo okhuluma. Hayi, obasekhaya hayi sokuyahlula. Sesicela amazwe amakhulu asinikeze mhlawumbe iqhinga lokudiliza izani. Ngaphandle kwalokhu sohlupheka sesiyokufa. Akukho kuzotshintsha, bazotshintshana, kuhlale lo, kuhlale lo, thina sihlale. Sihleli phesheya kwamanye amazwe, singazi nento esiyihlaleyo. Sesicela amazwe amakhulu asize.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela i-Studio 7. Ngibingelela nabalaleli bonke be-Studio 7. Mina igama lami ngingu-Sithole osekubulawayo. Lamhlanje zathanda ukukhuluma ngodaba olubuhlungu. Udaba lwabadala abaretire ngo-2006 kusiya ku-2008. Ababizwa ukuthiwa ngamapensioneer. Imali zalaba bantu siyakwazi sonke ukuba ngalesiyana isikhathi kusiwa imali yeZimbabwe. UGideon Gono wayekhupha amazero efaka amazero. Abantu laba okwamanje bahola i-80 RTGS ibond. Abanye bahola 30 RTGS dollars ibond. Pho uhulumende wezano ubona ngani abantu laba baphila njani uma behola imali enje ngesikhathi esibi kangaka, umnotho uwile to 0 degree. Kodwa kuyazakala mhlophe ukuthi iNASA neOld Mutual balama investment amaningi kakhulu. So why are these organizations paying sick money to these old people? And yet abantu laba abadala laba, they are not exempted from taxes. They are paying taxes like any other citizen in the country. Kodwa ke impilo yabo, they are living a miserable life. Minister for Labour and Social Welfare is quiet about this issue of pensioners. Ama members of parliament, they are quiet about this issue of pensioners. Ama councillors, they are quiet about this issue. So services zibuza ukuthi umuntu uyakhula uyaguga at the end of the day. Is this the life they are supposed to face when people get old? The government siyacela ukuthi please ayikibe concerned ngewelfare for the elderly people, ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise, ngoba bayabhadala irent, bayabhadala amanzi, bayabhadala ugesi, kumele bedle, kumele bembathe, kumele begqoke. Besides, balabazukulu, balabantwana. So this is a life full of shame and disgrace.
Ninjani basakazi bethu abahle sibathandayo. Yeah, kuluma lo ngwenya lapha eGoli la, ngila eSandton la ngisebenzela khona, ngisebenza nje manje. Ngokholo la ngethemba, ngilethemba ukuthi lana liphilile. Isimo sasekhale siyana sithanda ukuba nzima. Ngicabanga ukuthi umnangagwa wayethe ngena lapha, wayethe yena unomehluko lomgane. Kodwa-ke kuyacaca namhlanje ukuthi izanwe yisystem eyodwa. Ngoba khona lokuyana ukushaywa kwabantu ukuthi ungakhuluma ngento engathandwa yibo sofanele uhlukunyezwe. So kuqala phansi bekungathi nje kuthulekile, kodwa kuyacaca ukuthi kuyakhona khonapha.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Cela lisithumezele yenu phela imilayezelo kunombolo ethi 012024650318 lapha-ke iWhatsApp. Siya sikhangele ngamafitshane ezenzakala kwamanye amazwe. Umthethondaba wakwele South Sudan usugwebe umnumzana Peter Fire Ajak ukuba ahlale ejele okweminyaka emibili, kulandela imbiko yokuthi wakhuthaza ukuthi abantu bavukele uhulumende yena esejele. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden webandla lamademokrats sebeqalisile ukuphoselana aqatha ngesikhathi belungiselela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Kuhlandla lapho esikhuluma khona labantu abathiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka kwele Zimbabwe osebenza eBhilitani owethekelela okwamanje kwele Melika. Uthi kunzima kakhulu ukusebenza kwamanye amazwe.
Ngize eWashington ngu-vacation babuthube, ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayo uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthi ke uvela eBiltani. EBiltani wenzani khona?
Yeah, eBiltani ngisebenza labantwana like phansi kwe social service, kwesinye isikhathi le youth justice.
Yeah, zibabo senzani khona bo labantwana?
Senza ama inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kula bantwana beZimbabwe yini ojala ukubabona khona pho inhlelo ezinjalo?
Ye bakhona kodwa ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama British abazalelwe khona leBritain yiba ngathi baba banengi kakhulu.
Ngaso sikhangele ke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni hayi asikungeni lokhu njalo ngakusi-affect. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba silezihlobo zethu nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa ngasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyo situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu ukuthi usetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje njengoba la maybe ngitravelile kanje ukwazi la wenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali othola ukuthi vele uyabesebenza umsebenzi oyi-1 kodwa-ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale wenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemisebenzi leyo okukhangela abantu uthola ukuthi maybe angazi singathi bale disability, ama-learning disability, siyayenza nke imisebenzi leyo ukuze sigcwalise izikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyilonga kutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani-ke ehlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, kabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza kodwa-ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula ngoba ongaphili uyahlula. Ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphili uyahlula, ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, uzafika emaphethelweni. Njengoba sibone lokwenza ngo-2017 konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha waphuma. Kusho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka kodwa-ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi-ke eBiltani babambambo uhlala ngapha ngakhona?
Yes.
Imihlanganiso yakho?
EBiltani ngise-Elith. Yes, Elith is about 190 miles north of London. Iduze laseManchester, leLiverpool, leSheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-North West lona liyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu ke mbabo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington ungafikanga e-Studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga e-Washington. Ngibonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu baba mbabo.
Hayi, kulungile baba.
Lo-ke ngumnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka eZimbabwe. Sixoxela ekhona phake eWashington DC kwele Melika. Njengokulithembisa kwethu izolo, namhlanje sizethulela ihlandla lesithathu somculo kaBlessings Ngomo oqembule insingizi. Kule qembu lakhe njalo elibizwa ngokuthi yi-Black Messengers Afro Band. Ake sizwe ukuthi uthini unqo ngomculo wakhe.
Lapha sibe ngikhuluma ukuthi akazube le mali enganani uhambe vele nge-helicopter, uhambe nge-jet wenzeni, but ithwethu zozihambela wedwa. Akazube lani uthando wangekona mani kanibhayelabo, akazube nibe nokwezileni eya uthando sowabona thena. njalo futhi phindi ingene kusethandweni ithi labulo olothando khona indlela ikhona
uthando yalufuni mali uthando ngeke uluthenge uthando yalufuni mali uthando
ngeke uluthenge uthando efundisa ukuthi vele into yonke oyenzayo uyenza ngothando njalo ungayengo ngicabanga ukuthi ngivumule mali lento yonke no imali ayithengi ngothando. Yes, lapana ngiyangathi mina uthando, give me love. Yes, ingoma ikhuluma ngothando, ithi ngithanda wena wedwa, anze kube njani ngwe wedwa, uyisobe yami, ezindle wethu ngomunye ulubambo lwami. Yes, cela unike uthando. Iyazitholo nje le ikhuluma kakhulu ngesingisi, I'm sure bazawuzonda very it's about love, the love song. Ngiyakuthola lathu abantu abathanda nayo kakhulu ngathi yathi indoda ethanda umfazi wayo kakhulu uthi nike uthando nike uthando. Yes, so like ngathi example bomba xa ngoba le ayijala obekmos umfazi ngibonye amatopata zimasha amakeyboards lapha angicothe ngithela amakeyboards ngoba ingoma engithanda kakhulu engayibhala isithandani ngoba isithandani xa zihlangene ziyakha umuzi ube muthe into elokuthando kuyaphumelela. Yes.
Chophele uthi liuzwa njani umculo lo uphuma kuhle kumbe yawuthakazelela kumbe ngabe uhamba njani ungophele ufuna ukuba wazi ukuthi yena limthanda kanganani njalo salethilela phela ihlandla elesine kusasa lo mculo wakhe. Siyabona lapha ke kulo sikhumbuzo umlalazi uthi mbukele babadube baba mlalazi singazuthi uvuka njani lapha khona khona ngapho uzobuya ke ukumbuzima labe uthi ye kunjani Dube nyaphila kakhulu basekhulu uyabhala lapho uthi munjani ye kunjalo ke kuzobuya ke uShira Sibanda uyabhala lapho uthi abantu abayekele ukuthenga if efuna i-US dollar wonke umuntu angathengi lathi amadiaspora singathumela imali. Kuzobuya ke uDingani uyakumphendula lapho uthi hayi phela Shila kwenzakala njalo abazali beduba ngahlupheka khona ngale ke ekhaya sani futhi umculi ye kunjalo. Lomnandi kakhulu silo kwanqo blessings nqo Nkomo njengokutsho kwami salivakulela futhi kusasa okufanayo singahlukahlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Bimbayitswangira iJava eHarare namhlanje. Amapholisa ensita abikwa ukuthi adinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngukip stube.